mina ngibona kuyinto embi ukuthi khona kube lelizwe kumbe umuntu ohlasela omunye umuntu kubula abantu ngendlela okwenzakala ngayo. Khonapho kuzakwenzeka ekucineni, kumele sithi bayihlala phansi. Yindaba bengahlali phansi bakulungise kungakabulawana ngendlela nale okwenzakala ngayo. Kube sokusiba kubi kakhulu bona laba abazasekela inhlangothi betshotshozela ukuthi kubula abantu. Kuyinto embi kakhulu leyo, siyikhangelelanga ngaleyi century ukuthi kube le barbarism efana layo naleyo.
Sibona kusalabanye abathunjiweyo lapha, ngombono wakho kuyini okungaphathisa lapho ukuthi abantu laba bekhululwe?
Vele uyazi ukuthi into encedayo empini is to sit down kukhulunywe, kube lama terms of reference okumethalande, kumiswe impi. Akukho vele okunye okungenziwa. Ungazi ukuthi ndothi ngebhomba laba kakhulu akusebenzi. Ungakhangela kule ndaba ye-Ukraine, ngake ngawubeka umbono wokuthi indaba leyi ayisozibe into ye-one week. Kwakungantiwa kuyaba yi-one week sokuphela, kodwa hayi, akwenzakalanga khona lokhu ukuthi khona yenze one week. Lanamhlanje lokhu ikhona. So okufunekayo yikuthi abakhokheli be-Israel le-Hamas babe ngabantu who value ngesiNgisi ilo kuze i-human life.
Ngombono wakho, i-United Nations singathi iphathisile na kulo msebenzi ewenzileyo, ophathisileyo kathesi, kumbe kunenge okusafanele ikwenze?
I-United Nations uhlupho lwayo mfowethu, o-America labo-Britain yibo ababe in control of United Nations. Ibhonjwa nje i-Israel ilokuzeni eyihamasa ama-Palestine abhonjwa kuyaziwa ngasekusithekeni ukuthi nxa kuvu i-America ukusekela labo lozeni kutsho ukuthi i-United Nations iyakusekela. I-United Nations is toothless.
Pho nxa akumi kanje, yini engaphathisa impi leyi manje izamiswa yini?
Uyabona impi leyo ukuma kwayo, ngikubona kunzima ukuthi ime ngaphandle kokuthi bona laba abatshotshozele kube yibo abakhuzayo. Manje bona abakho neutral, ngoba i-United Nations kumele ibe neutral.